sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 12 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
emadala ikola pesitele ukubona ngo 4 p.m. kubana irayilethi akufanele ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingaselancedo
amapholisa avimbe umkhokeli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla
singebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela luyenzakala
umgcinisihlalo wezanu-PF unkosikazi oPhamuchinguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano ekaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela amapolisa alise umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapholisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akulamuntu ongenayo uChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapholisa lanxanje evimbe umhlangano wabo ibandla le-Triple C like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba le mihlangano sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziba yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bait Bridge kusasa
sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhipha ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane esikubona kuyinto erong sahambe emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo abafuna ukuthula elizwe emadale yikho lapho esitshele ukubona ngo 4 p.m. ukubana irayilethi akufanele ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingaselancedo
kuliphathe njani lokho
emthethwandaba sikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhoti eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupef ngenxa yokuthi thina le zanupef siyancintisana ukuze sibuse ilizwe
kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo izakwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapholisa
siyaphambili ngemhlangano kusasa siyabe se-Bait Bridge suke e-Bait Bridge se-Tsholotsho Tsholotsho Bhinga asisoze samiswa izanupef kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupef iphume embusweni ngendlela asemthethweni indlela yama-election so asicabanga ukuthi izanupef nxa bafuna ukubana thina sekampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakampeni amakampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu so asoze samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla ikosi asoze samiswa iZANU siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele ngenxa yokuthi bazabulala ababulali ngenxa yokuthi bazabopha babopha ngenxa yokuthi esikwenzayo ukuthi emthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayiZANU-PF
Umnumzana Gift Ostalosi Sisiba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motsinguri Kashiri ubelo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapholisa. Umotsinguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi. Uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilomkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni. Sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapholisa.
Into one mina ngitshele yona amapholisa kashiyo ZANU-PF amapholisa lugatsha lukahulumeni and leyo into abayizelwe yinto embi eluhlaza mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema kokwalona babaliselani kusokwenza ngathi awumbe sebenza inyamazane isize sabayo asibe sabi thina abakaJamisa sibabelele bethi kungabuya ukhetho sibanje sibatshenze ngayo ngedemokrasi sikhona so amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcolise ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa kungcolise futhi lebizwe leZANU-PF it is not ZANU-PF ethi kona iraliyana ingenzakali yibo abazenzele kokubana ngokubona kwabo but mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo why do you stop abantu ukuthi bekhankasa ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election elako konke okutshengisela ukuthi yona uhamba kuhle njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukhulumile kona wazathi kona lani ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited so labo futhi abebandla likaJamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe ona babe le mvumo ekubenzi lawo mararini if they do that and amapholisa abelokhu esala futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary they are counter i-spirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esokuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe free and fair
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa uthini ngalokho
konoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba njengebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala siyeza ukuthi abanye kuthiwa hhayi ngabethu abeZANU-PF kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hhayi ngabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko kodwa futhi ukubona hhayi kofike isikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngithombela umongameli labasekeli bakhe behambe bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi kodwa uthole kulomunye umuntu yena uzenzelwe kwakhe phela kuyatholakala khona kwana ivili emulini
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo bonke abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5412. Kwezemaphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika walpetincube.
Isivandelesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezisa ivala amandla agesi kwindawo ezweleke zithe zifuze ukungasasetshenziswa zaqinabona bathi zinzuliso ebesagcelisa imaleyo olonyakaomkathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqade kakhulu ngoba asikhangeli phezulu siyalima lanxa ilanga nje lanxa kunjani lanxa kuqanda sibona kuqade kakhulu sithi kuthelezele kulokhanye phezulu inhlelo zokuthelezela ngithi lasemathebeleni south ziqathe kokuzisilela.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagezi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishethile singakwazi kwakade sigaka sishethe kukange kwile zulu mpombi zihamba kahle siyadora silile ukudla sezo zisaprayo abanye babuye bazithenga khona.
Ukunquneka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Clifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu aqalisa ukuba lo isigaba lesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala yikho lakathesi besiqela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezingendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because ngakathesi silima i-32 hectares kanti singasokubala ama-84 hectares which means sizakuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifunde lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ukubhekene yethu lapha sinanzelele ukuthi uwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo kukanti lezithiyo zingaswela amanzi.
Ukhansila kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezizayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyajinja okwathi evevelini khonokele kubona sibili hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubuyelwa khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana. Thank you.
siya lamukela kweziphathelane labesifazana belami uSithandekile Mhlanga namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections sixoxa lonkosazana Justina Mokoko umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana abantwana nasebeluphele okuthiwa ngesingisi nama-vulnerable groups.
Mama echungweza ngale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingamo waphuma ukuthiwa ngumjathi bizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe nasikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni ngiyabona liyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyikhazana lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abacina sebephathelane lo dlakela lonelolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe lu dlakela lona lolu bezekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Ngibona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission. Lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kule ndawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababe bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo ukumthethwandaba silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018 bese lobudlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini bese sithi singabhanga incwadi akuyophendula iincwadi zethu. Sikhangelele njani ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki nxa kunokuthi baya kuchele ilondwa bengakhangeli amanye amachele lapho kukulezi zabantu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Bali ngali tshona njani izilukandaba sedivana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemandebeleland balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalabo aba actively involved in this encouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the day makuthe wavota nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi yesabe kusuyisichibi nje weplan to the mail akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bakithi ngabantu beMarapi bebayimsindo bese dikamaje why ukhasha abantu laba lapha lapha okwesibili njengoba ntheke ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa akange register ukuvote ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i 20 minutes ingekho mina sengikaze ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeze isinkwa akunginikeze noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for e life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota abantu beMathebeleland bakantsiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezintshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bekani iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi lapha kuzalisa isikhathi iexample enkulu ngenkosana moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial badla indebelele ngonkosana shonela kula nkosana emashonaleni so bayali ukumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezap bagcina bethi kathi badlaliselana isikhathi into leyehlula uJoshua Nkomo le so lanazitshela ngavotela emarondera leli evumba amarambi afungwa so babhizi nje bazidlela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengukhokelwe CCC as long as uChamisa engasukuma wathi sesupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yabona ukuthi ungena ukhuphe washo wa rebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa so bona oyale ha bathi wathi sithengise amatamatisi so into engabakhuthaza yi overhaul ukutshintshwa totally we attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ukufuze wenziwe uwo wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga ama-Republican bese bajikele izinkinga ezinzima kabo
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthonistelwa. Sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo sinama-albhamu angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi litholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangathola kule namba 0835946046. Angiphinde 0835946046. Nabo email abagcini@gmail.com nabo Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho nothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo ngale ethi lingoma.
Usomini umfana omncane odlula behle yimi uyidlala ibuzo usomphini isagila mfana wami ngisingile ziwe phansi phansi kwelakithi kwelasenka ngiyazwa ngumkhulu wami ngithi zozwakala mfana wami sesizwakala kulela likamthaniya iphimbelihle elincane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamke mfana wami kwaxuphuzela izinto amadoda lingabe sewesewizile nina. Usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume yisho kanjalo mngane wami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinto eziphezulu phezu kwezinye uze
Usuka madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa e-Riot avimbe umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kwato umqinisi hlalo wezano PF unkosikazi ophamuchinguri kashiri ubelo wakhe umhlangano ekaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi untungameli Nkomo.